Isikhulume lisikamnumzane Sonchamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, utshele intatheli izindaba esigodlweni saleli bandla esemorgan swangira house eHarare namhlanje ukuthi uChamisa unikeza abasekeli bakhe abathi unkosikazi Linet Karen Khore, umnumzana Tendai Biti, yomnumzana Washman Ncube imisebenzi etshiyeneyo ejonge ukuthuthukisa leli bandla phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023. UKaren Khore uza kuqhuba umsebenzi wedale lephalamende kanye lokwakha ibandla, kuthi uBiti uzakuba ebhekane lokulondoloza injongo yebandla i-ideology, bese kusithi uNcube uzabe ekhangelele ukukhulumisana kwamabandla, ubudlelwano namanye amazwe kunye lenhlelo zebandla.
UPresident Chamisa usephe uVice President wakhe imisebenzi etshiyeneyo. Uphe uVice President Linet Karenyi umsebenzi wokuthi akhangele indaba zepharlamente lokwakhiwa kwebandla, wasesithi njalo ufuna ukuthi uVice President Tendai Biti akhangele udaba lokwakhiwa kwendlela esicabanga ngayo izinto zepolitics. Wasenika uVice President Professor Washman Ncube umsebenzi wokukhangela ukuthi ibandla lisebenza kahle kwe-administration.
Ibandla le-MDC likhokela amakhansili phose wonke asemadolobheni, lapho sokube lenkulumo ebanzi phezu kwenkohlakalo ebikwa isivamile ekuthengiseni izitanda zokwakha kunye lobunye ubungilimbane emadolobheni afana leHarare leBulawayo kanye lokusebenzisa imali zezakhamizi ngendlela engaqondanga osokwenza amakhansili amaningi ehluleke ukugcwalisisa izifiso zezakhamizi. Amakhansili amaningi asemadolobheni asehlulekile kunikeza izakhamizi amanzi ahlanzekileyo, ukubutha ingcekeza emadolobheni kanye lokulungisa imigwaqo esikusime esibi. Kodwa uSibanda uthi ibandla lakhe selisungule uhlangothi oludlela amakhansili ebandla leli aqhuba ngayo umsebenzi. Uhlangothi lolu luzakuba lulamalungu amahlanu njalo luzakhokelwa ligcwetha lilodumo umnumzana Thabani Mpofu. USibanda uthi le yindlela ye-MDC esizimisele ngayo ukulwisana lenkohlakalo.
Sefake i-panel ekhangela ngokusebenza kwabantu abakurhulumente abasuka kubandla le-MDC. Funa ukuthi abantu laba basebenze ngendlela yenza ukuthi kube lokukhanya ukuthi kakula kutshontsha kumbe kakusetshenziswa kubithi. Izakhokhelwa ngu-advocate Thabani Mpofu owazakalayo njengeloya eliphakemeyo lizonama.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Charles Nyoni uthi ibandla le-MDC lilethuba lokutshengisa uzulu weZimbabwe ukuthi lingaqeda na inkohlakalo elizweni nxa lingangena embusweni ngokuthatha leli nyathelo.
Lo yinto nje esingayithi yinto enhle kabi, ngoba siyakwazi sonke ukuthi i-corruption yinto esibulele ilizwe leli. So kuqakathekile sibili ukuthi abakhokheli njabo abangabazamapolitiki labo balandele umsebenzi oyenziwa ngabantu abavotelwe ngabantu ukuthi bahambisa umsebenzi kahle. Lokho kutshengisa sibili ukuthi ibandla elikhokhelwa nguNelson Chamisa nxa lingaphumelela ukwenza lokhu, kuzasitshengisa ukuthi bazimisele ukuthi even bengaze bephiwe ithuba elokubusa ilizwe bazalikhokhela ngendlela enhle, njalo bazabe bekhalandela abantu abavotelweyo ukuthi babone ukuthi akula corruption yenziwayo even lakuhulumende. Siyababongela sibili ngento leyo abayenzileyo, njalo into enhle, into ebukekayo.
Lokhu ugcizelwe yisakhamuzi seHarare umnumzana Khulwane Bhebhe othe uZulu akathabanga ngendlela ikhansili yedolobho leHarare ehluya ngayo ukusebenzela uZulu, ngoba imali eningi eqondane lenqubela phambili igcina itshontshwa.
I-service delivery yalapha eHarare iyasidanisa thina njengezakhamuzi lapha esihlala eHarare, ngoba sibona ukuthi ingcekeza igcwele yonke indawo, njalo amanzi angikhona vele awatholakali. Ababuthi izibi ngalapho awufuze baba babuthe khona izibi. So mbona ngani ukuthi uhlelo lolu oluthithwe yi-MDC lokuthi bakhangele ukuthi amakhansila ayenza njani, ngibona kuyanceda, ngoba kutshengisa ukuthi kungaba le service delivery ekugcineni iyagcina sisiba ngcono.
Lokhu akusuka ngokuqala ukuthi ibandla le-MDC liphatheke ekulwisaneni lenkohlakalo kumakhansili, ngemva kokuba ngomnyaka ka-2010 wayengumkhokeli walelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai waxotsha umsebenzi amakhansili angamashumi amabili lane 24 edolobheni leshithungwiza, ngemva kokuba becathangelwa ukuthi baziphatha ngendlela engaqondanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.